ngiyase sithwele nzima ngemva kwayizolo nje njengemva kwayizolo uchief ubiza abantu bonke njengechief njengenduna sahamba sayakhonale sayathola ukuthi uchief ukhankasela i-ruling party iZANU-PF ukuthi abantu abavotele iZANU-PF iba lokuhlambaza kakhulu kuma-opposition party okokuthi mina njenge-candidate ye-opposition party uqonde ukungiqonda ukuthi no akufuneki ukuthi abantu bangivotele njengokhansela so wasebiza njalo umhlangano okwalamhla ngeSaturday umgcibelo so baba khona abantu babuya njengokumhlonipha ukuthi ngumhlonishwa unduna baya emhlanganeni into ezisa usizi ngeyokuthi ngokudubeka okukhona ebantwini eZimbabwe sebafosela ukuthi bavotele iZANU-PF ngenkani abangayekela ukuvotela iZANU-PF baphoroniswa ukuxhotshwa esigabeni nginjenje kathesi khona ngibanjele ifoni ngunkosikazi Zapo Mbambisandla ukuthi ngingakhulumi ngoba siyaxhotshwa siyakuyahlala ngabo njengoba sikhangelele ukuthi ukuzwakala ukuthi uvotele i-opposition kumele uxhotshwe mina njenge-candidate I've got i-support abantu bayakubona ukuthi ngifanele yabo ukuthi bakhethe ibandla abalifunayo umkhokheli abamfunayo but ngenxa yakhonokho abantu sebesethusele ukuthi bazaxhotshwa esigabeni so konke lokhu kusizisa usizi njalo besicela ukuthi lisincedise ukuthi likupublish-eke emphakathini abantu baqine okokuthi akula muntu oxhotshwe omunye esigabeni sesidiniwe ngezano yabo so thina sifuna ukuthi sifake uhulumende oqondileyo kathesi ukhuluma nje ngendaba zama-school fees uyabapromisa ukuthi ukuvele kwedlula ama-election ufuna izi-school fees sezibhadelwe so konke khonokho yinto ezwisa abantu baphila under i-poverty uphovu sibili abalamali so kodwa umuntu sebe sekhangelela ukuthi angakhipha i-$20 US dollar yefunakala ku-school fees ukuthi babo ngakho khonokho okusimangalisayo kakhulu ngokokuthi uDA u-district administrator ebesebuya ngapha ngaphansi ukuzokhankasela iparty kusizisa ubuhlungu abantu sebethukile baphoronyisa ukuthi bangazotshaywa bangazake bakubone lokuxhotshwa esigabeni so abantu sebephilela evalweni so lokhu besifuna ukuthi lokhu kukwaziwe nguzulu wonke ukuthi akukho emthethweni induna leyi ifakwe tesi isihlukuluzo okunye okubuhlungu okuthi nxa sikhangele kutsho ukuthi umuntu lowo kafakwanga ngokukhona esemthethweni ngoba nxa sikukhangele umuntu olobuvelo bobubusi kumbe induna siyikhangele njengomuntu ofakwa samuntu osendo aso osendo lo nxa singakukhangela ukuthi into ayenzayo isizisa ubuhlungu njengezakhamizi besimhlonipha ngoba ubuduna so bangakithi ngobangakibo so kumele ukuthi alungisise ahlale kuhle labantu bakhe ukade ngifuna ukuthi lokhu ngikukhulume eradiyoni ubaba Chris kwazakale kwaziwe ngumuntu wonke baba.